esihlangabezana lakho kakulezabelweni zethu emasimini. Sihlangabezana lokubakhiya lesi kwabazali abahlule ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini, kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno, inkomo sezingena amahlanga sebiyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isiJanuwari now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Besiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele kabasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani konoko kansela?
Kuthole ukuthi omunye uyabe lezivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu abamdabu bayehluleka futhi lakho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabaphathi bomdabu abalisa ama-chiefs, ozebhuku bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye omnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunjele ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe enceke likawadi 6 kwelikamathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili, behloniphe induna yami, induna yethu sonke, ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuze ikwazi ukuthi ikhuze abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali, inkomo kaziphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya, ngilethemba lokuthi mepencenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokho eliqhubeka lisina.